Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 10 kuNhlangula 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Asebehlatshwe kwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba kancane ukuba bengathapha igciwane le-coronavirus.
Nxa uhlatshiwe vele umuntu lana ozihambela kabi vele uyabusizwa lawo ule ukuthi ngesikhiwa yi-confidence.
Umahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba utholakala engelacala lokubuyela emsebenzini. Yena emiswe umsebenzi lidalele High Court.
Isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale, akukho in this instance.
Amapolisa athi adinga abantu abacatshangelwa ukuthi balesandla ekutshisweni kwezimota ezimbili izolo kobulawayo.
Iyo indlela yini yokulungisa indawo abantu abahambisa izimoto ongeke emthethweni ukuxotha abantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimoto sizoxoxana imoto yamapholisa le moto eyabantu abasebenza ngokuya emthethweni.
Asekhankasa ngamandla amabandla adinga abantu abazavota ngomnyaka ka-2023.
Sibizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano siqalisa kuma-cell. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekunabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 394,000. Asebehlatshwe kwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Bathakazelela ukuba sebelendlela yokuzivikela kumkhuhlane lo. Loba nje belokhu besesaba ukuthi bengathapha igciwane le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lathi lisungula uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 la kubeke sobala ukuba kumele kuhlatshwe abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo elizweni. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane sebehlatshwe okwesibili amajekiseni agoqela eye-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Bayakuthakazelela kakhulu labo asebehlatshwe amajekiseni okwesibili abathi benza lokhu bekhululekile. Umnumzana Victor Dube ngomunye wasebahlatshwa leli jekiseni.
Mina vele le condition eyethukela le high blood pressure. Ngelanga ngangitshela ukuthi khona ngibuye uzohlatshwa. Kwaba le nkinga yokuthi i-BP yami yayikhwele kakhulu. Odokotela bangikhankasela ukuthi hayi akume iziyehle. Yathi sehla nje kancane ngahamba ngayahlatshwa kwesibili. Ngase ngicande ngxe njengoba senihlatshiwe sokunje ingakhwela-ke engxenye i-injection lana izangenzani? Izangenza olunye ulutho ongalisisiyo kodwa akulanto eyenzakalayo. Ngizibona nje ngiziphilele.
Udube uthi akaselavalo ngoba esazi ukuthi uvikelekile njengoba sewahlatshwa ijekiseni yesibili.
Nxa uhlatshiwe vele umuntu lana ozihambela kabi vele uyabusizwa lawo ule ukuthi ngesikhiwa yi-confidence ukuthi ngangena lapha even abantu bekhwehlela bele mvimbane belani ngingabamba nje kodwa hhayi akusoze kungibhuqe phansi.
Omunye njalo ngumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uchasisa kabanzi ukuba kungani wabona kufanele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngacina sengisiyahlatshwa ijekiseni le-COVID ngenxa yokuthi kwezinye indawo zikahulumende kwase kuthiwa intatheli izindaba kufuze zingene nxa sezihlatshiwe njengase-State House. Sasingesenelisi ukuyathapha kumbe ukuyathatha indaba khonale kumongameli ngenxa yokuthi basebesithi kufuze sihlatshwe. Yikho unye okwenza ngathathwa.
UMunende uthi wakhuthazwa njalo ngokwethulwa nguhulumende ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
njengentatheli izindaba ngihlangana nabantu abaningi kakhulu yikho kwakufuze ngizigcine.
Noba nje bethokozile ababili laba labanye, odokotela bathi kukhanya uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo. Udokotela Tinashe Gede, ingcwethi kwezempila kahle njalo owaba ngomunye wabahlatshwa ekuqaleni kohlelo lukahulumende, uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lifikise inani labantu okumele behlatshwe amajekiseni la.
The problem is if you are trying to get to 9 million people in 8 months or 9 months, you need to be vaccinating well over 80,000 people. So we are going at about a quarter to probably about a fifth of the speed we need to be going through.
Zima ukuthi kutholakala abantu abafika phose izigidi ezilichumi 9 million ukuze behlatshwe. Kusho ukuthi kumele kube labantu abaningi abahlatshwayo. Ngangibona isifika kunani elifunakalayo ukuthi yaphele umnyaka. Singazama kodwa kunzima.
I think if we can get to 25% or thereabouts of the population, although it won't be ideal, we'll look back and say we did very, very well.
Kunsukwana isanda kwedlula kuke kwaba le mibiko yokuba ebeseqalile ukusilela amajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane lwe-COVID-19 kwezinye indawo kulabo akade befuna ukulihlatshwa okwakuqala, kodwa obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwalolu bhubhane esebenzela emahofisini kamongameli, udokotela Agnes Mahomva uyilandule imbiko le esithi kulezinye indawo okulabantu abaningi abayahlatshwa khona okwenza kusilele amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane COVID-19 kulezo ndawo. Uthi uhulumende usesusa amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana aye wafaka endaweni okulabantu abaningi. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1622 eZimbabwe, phakathi kwabafika inkulungwane ezingamachumi phose amane 39,432 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba utholakele namhla engalacala lokubuyela emsebenzini ulandela isinqumo sedale le High Court esavimba ukuba kwengezwe iminyaka yakhe yokusebenza. Intatheli izindaba yeVoice of America ibika ukuthi isinqumo lesi senziwe nguJustice Emmy Tsanga noJustice Livia Jirau Mugomba abakumthethondaba weHigh Court. Bathi uMalaba walandela umthetho ekubuyeleni kwakhe emsebenzini njengoba ukuvinjwa kwakhe kwasukubekwe eceleni kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu eSupreme Court ngumtshutshisi omkhulu welizwe kanye lomele uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya lokunye. Idale leHigh Court lalithe akukho emthethweni ukwengezwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba kulandela ukufikisa kwakhe iminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa 70. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka kaMalaba yokusebenza elandela umthetho weZimbabwe Constitution Amendment No. 2 Act. Kodwa uMnumzana Musa Kika, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, waphanyeka udaba lolu emthethwandaba esithi uMalaba akumelanga ukuthi engezelelwe isikhathi sokusebenza. Uze sizwe ngodaba lolu, sixoxe loMnumzana Majobane Ncube, ingcwethi elwela amalungelo kaZulu.
Idale eliphezulu ele High Court amajaji uEmmy Tsanga loSlivia Chirawu, isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale okudelela i-court akukho in this instance. Ngoba leyo ndaba othwa uMalaba odelele khona i-contempt of court indaba eyaphanyekwa ekuphikiseni kwe-JSC lo Minister of Justice befaka ukuphikisa kwabo e-Supreme Court. UMusa Kika i-argument yakhe wazi ukuthi uMalaba ubuyele emsebenzini mhla ka-24 iwasephikisa mhla ka-27 May, okusho ukuthi uthe esiya emsebenzini uvele uhambe engakaphikisi. I-High Court ithi hayi lokho kuzakhangelwa i-Supreme Court, ayisibo abafuza ukuthi bakunqume lokho. njalo ithi yona njengoba kule ndaba yama appeals AU evele imiphambi kwe Supreme Court leyo ndaba kuzafuza ukuthi ziqunywe yi Supreme Court nxa zingakaqunywa kusho ukuthi i-decision oyisinqumo samajaji amathathu leseyana esike senziwa okwamanje sibekwe eceleni kumelela ukuthi kuzwakala ukuthi i-Supreme Court iza kuthini.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube, kodwa konke lokhu ke kutshone akujule sibili kwenza ukuthi abantu bakuze ukuthi lapha kuyangaphi konke lokho.
Ngakho ke i-High Court ithi yona kusamelela ukuthi kuqunywe lezo zindaba kuma-appeals. Umalaba kungeke kutsho ukuthi kule contempt engaba khona kathesi ukudelela idale ngoba lolo daba luzahlalelwa phansi ukuthi umalaba ungu-chief justice yini or not. Umalaba yena nxa sinanzelela ukuphikisa kwakhe uthi yena i-order le yafakwa ngama-judges awe-high court yebo yi-declaratory order engafuzanga ukuthi ordinarily iphikiswe kodwa ngenxa yokuthi iyamphazamisa ekukhetheni kwakhe ukuthi abe ngu-chief justice ngaleyo ndlela kufuza ukuthi nxa ingaphikiswa ibe suspended i-effect yakhona. So ke sizabona ukuthi zozala nkomoni khona e-Supreme Court njengoba ama-judges afakwa ukuthi wena aza kuthini ngodaba lukamalaba lo okwamanje indaba esegudwini.
Akusikho ukuthi lapha ke kuchithwa isikhathi kuloko kugijiniswa udaba lolu kumbe kukhona okuzaphuma phambilini nxa usukhangele lapha Ncube.
Isinqumo se-High Court lesi silokho esithi thina yi-final order. So i-final order umuntu uvunyelwe ukuthi ayithathe ayihambise e-Supreme Court on appeal. Kodwa ke esikunanzelela yilokho ngibona kuyabe kuyikuchitha nje isikhathi ngoba wani kuvele kule appeal evele ikhona yokuthi i-Supreme Court izaxazulula udaba lokuthi umalaba ufuze ukuthi abe ngu-chief justice yini noma cha so ingaxazulula lolo daba kusho ukuthi kuyabe sokuphelile. Okwesibili yikuthi bangaze ba-aphile asoze kuserve any useful purpose ngoba kusho ukuthi umalaba uyaqhubeka esemsebenzini ngoba isinqumo se-High Court evele sikhona sokudismisa i-application yakhe ayisiso sokuthi nxa kungaphikiswa umalaba uzamisa umsebenzi uzaqhubeka esebenza.
Ye, akwethulela uZulu sibili sizwe ukuthi phambili kuyophozala nkomona.
So almost practically ukuthi kumelelwe lawo ma-appeal ayenziwe masinyane i-Supreme Court waxazulule wenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe azi ukuthi umalaba uyi-beneficiary yini uyaqualify ukuba i-beneficiary amendment leyenziwe amendment number 2 section 186 omutsha lo ofakiweyo ukuthi angakhetha ukuba ngu-chief justice. Kodwa oqathe endithanda ukuthi kunanzelele ilokho ukuthi i-constitution njengoba i-court ikhangele kule decision eyenzileyo yenziwa ngabantu abantu batho ukuthi kulama offices athile afuze ukuthi abantu abaphathi kwabo baserve up to a certain age limit. So nxa kuvele kutshintshwa into ezenjalo kufuze ukuthi kuqalwe ukuthi kubuyelwe ebantwini ukuthi abantu bavume. So nxa sikhangele amendment le sibona ukuthi ingaba yona le problem ngoba izama ukuthi ibhodele abantu ngemuva ithe bantwini hayi lina oyela kutshoya sikulalele thina loba latsho njalo siyaqhubeka siyazitshintshela umuntu uyaqhubeka esemsebenzini ngenxa yokuthi i-court nesesikukhethile. Engibona kuyinto embi kakhulu ngoba kusho ukuthi uZulu izwi lakhe isinqumo sakhe asihlonishwe ayisikwe sakwenzela iconstitution senza iconstitution naleyo ukuthi abantu kube yibo abenza izinqumo hathi uhulumende ezimele yedwa thina abantu siqomile ukuthi sinto kwenziwe.
Amapolisa asikhalaze ukuthi umphakathi awasize ngamagama abantu ababikwa behlasele imota zawo njalo bazama ukubajisela phakathi kwazo kudlakela oluqhamuke izolo edolobheni lakobulawayo lapho akuthe amakhombi amabili. Amapolisa akhulume lephephandaba leThe Chronicle abika ukuthi abantu laba abatshintsha imali ngokungekho emthethweni labatshayeli bemijova bebezama ukubaphoqa ukuthi bekhulule omunye wabo abakade bembophile. Amapolisa abika esithi aze ahlengwa ngabanye babo kodwa abanye abathi bazibonele ngawabo lokhu kusenzakala bagcone amapolisa ngokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi bebeka abanye engozini. Asizweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Ndiweni ngalolu daba.
Sengilawo ngokuthi yiyo indlela yini yokulungisa indaba abantu abahambisa izimoto ngokungekho emthethweni ukuxotshana nabantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimota izoxotshana imoto yamapholisa le mota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo ke ngibona ngani akusikho okumele kwenziwe ngoba ekugcineni sizadina sibone abantu belimala bethuswe yimota kumbe yamapholisa kumbe iyo muntu lo gijima ngemota esebenza okungavunyelwayo okungaphandle kukaZulu. Ngomnakano wami bona ngamapholisa ngenza ngcono kakhulu ukuthi adile lo daba lolu lalokho abakwenza kusazokubangela ingxabangxoza. Kanti esikhuluma kunje nje kule ndaba esizwa eziningi ezokuthi abantu abanjwa inkunzi ngezigebenga ezithwele imbhobho kuthiwa amapholisa akalazi imota zokubaxotshanisa kodwa bese sibona amapholisa exotshana lapho uyindi abantu athi wothi nje bengaphathanga lutho. Kambe shuwa singaba lizwe yini ukuthi kugcine sokusitsha izimota kulezigebenga ezishona zibamba abantu zihlukumeza abantu bithelela abantu imali zibulala labantu abantu bafile sizwile nje abanye bedutshulwa amapholisa shona ixosha labantu nje abazama ukuthi baziphilise. Hawu bantu kade akula ndlela yini okungalungiswa ngayo amapholisa kumele ahambe adinga abantu laba basihlukumeze sisabeziye saba lokuhamba vele ngasuke emsebenzini kalesi kunje nje sizabe ukudutshulwa sizabe ukuthela izimota phile kulokuthi axoshane labantu ngemoto ezimbili zonke nje khonapha ku-6 Avenue shuwa kula konye okungenziwa na. Yindaba edabukisa kakhulu leyi mina njengomuntu ohlala koBulawayo.
Lowo ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo uhulumende uthi kuzathengwa ezinye imota zokuphathisa amapholisa emsebenzini wabo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula amabhiliyoni amabili 2.3 billion asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela lesi sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 174 million asebehlole batholakala bele-COVID-19 kwakuva abedlula izigidi ezintathu 3.7 million emhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kuzaba lokugedla kwamazinyo kuzwekazi le-Afrika okulabantu abalutshwane asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umbiko owethulwe nguMohamed Yusuf we-Voice of America uveza ukuba amanye amazwe akugqela ele-Tanzania, Burundi, Eritrea lamanye kawakatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukuba uzaxoxisana lomkhokheli wakwele Bhrithani umnumzana Boris Johnson ngokutshiyeneyo engakayi emhlanganweni womanyano we-G7. Upatsy Wathikusana womsakazi we-Voice of America ubika ukuthi abantu abaningi bamelele ukubona okuzakwenziwa ngubiden lo-Johnson okuthiwa wayedlelana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Uhulumende wakwele Melika uthothoza kakhulu ususwa kwele Bhrithani umanyano we-European Union.
Amabandla ezombusazwe aya phambili ngokulungiselela ukhetho luka 2023. Ibandla leZANU-PF lesithi likhangelele ukubhalisa abantu abazavota okwakuqala abayizigidi ezinhlanu 5 million, kuthi MDC Alliance yona ithi ikhangelele ukubhalisa abayizigidi eziyisithupha 6 million. Amalunga e-MDC Alliance aphakathi kokuqhuba uhlelo lokuqokodela abantu ezindlini ebakhuthaza ukuthi bayebhalisa. Amalunga ezanu lawo athi alenzawo inhlelo ezijonge ukuqinisa ibandla kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo balivotele. Amanye amabandla aphikisayo afana le-MTCT lezaphu lawo aqhuba inhlelo ezifanayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luvulwe yiZimbabwe Electoral Commission kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Philip Gawule onguye osungula lingxoxo.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano, siqalisa kuma-cells. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota. Amalunga omhlangano ayiqakathekile kakhulu, ayiwo abumba umhlangano, yiwo amalunga akumaseli. Amalunga la nxa esebuyile aba kumaseli abonakala njalo ukuthi arejistile, baregiste futhi njalo ukuvota. Kumele kuregiste njalo ukuvota bona abangenileyo kumaseli, ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi lesokuqhumaquma amabhawundari kutholakale kuyukuthi abantu barejistile bonke ngobuningi babo. Njalo siyakhuthaza futhi njengomhlangano ukuthi bonke abantu baregiste ukuvota, babe ngama-register vote, kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi bani. Kodwa ngoba kukhona phela nkuma abanye abangekho emabandleni kodwa bale vote yabo eyisikhala esikhulu, ngoba esakululwa yi-one man one vote ukuthi umuntu abe lelungelo lakhe lokuvota. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu, wonke omutsha, ontanga, bonke abatsha, bona abasohlelo olunye lokuhuga ontanga ukuthi baregiste ukuvota. Kuhamba kuhle kakhulu ezigabeni lapha kuma-districts wonke nxa sikhangela. Ngokunjalo itarget naleyo ka-5 million plus i-registered voters sizabe siphumelayo.
Ngibuye kuwe babu Ndlovu. Kini ku-MDC Alliance ungathi ezenu inhlelo zihamba njani, njalo likhangelela ukubhalisa abantu abangakhi?
Thina ku-MDC Alliance intsha yethu ontanga baluhlelo lokuregister i-6 million new voters kuyangenwa ebantwini kusagetha kamanye voters abayenelise i-18 years ama-youth ontanga abesesikhangela njalo labantu ade bevele bengavoti kodwa-ke bengabantu abadala bekhona. Lolo hlelo-ke seluqalisile luyahamba kuthe lwenziwa e-youth, luphinde kusebenzwe ngama-main wings. Inkokheli siyangena ebantwini emalokishini lapho sihambe sibaguduza ukuthi-ke babuthane endaweni ethile. Nxa bengela kokuhambisa ukuya ezekhi-ke siyadinga-ke izimota nje singamalunga omhlangano sibathwale bahambe bayevota. Ukhulume kuhlokagawula ukuthi-ke nxa kurejista abantu sifisa ukuthi abantu babe lelungelo lokuvota, kuzafika-ke isikhathi lapho esesizacela khona amavota ukuthi hhayi njengoba la rejista sicela livotele ibandla le-MDC Alliance livotele-ke advocate Nelson Chamisa abe ngumongameli welizwe. Siyafika leso sikhathi kodwa kathesi-ke sakhangelane lapho ukuthi abantu abaningi barejiste ngobuningi babo.
Baba Gawule, ngiphenduke kuwe. Sesizwile kaningi obaba Ndlovu bekhala ngokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo, kulungiswe impela izinto ezithile, lokho okuthiwa ngama-electoral reforms. Lina kuZANU-PF kungaba kukhona yini elikusolayo lana elifuna kulungisiswa?
Ukukhona ukuthi kulilungelo labo onkomo abe-MDC Alliance kumbe ama-opposition parties ukuthi lawo akhale ngokwabo abakubonayo kungabancedisi ukuthi bawine ukhetho. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi thina njengebandla elibusayo iZANU-PF singaphansi kohlelo lwe-SADC. I-SADC yiyo esiyilandelayo, silandela ama-guidelines nala ethulwa yi-SADC njengoba siyingxenye ye-SADC. Esikulandelayo konke akuphumanga ngitsho ku-SADC, kukhona pha njalo ama-observers akuqala yi-SADC ebonayo ukuthi ukhetho lonke luhambe kuhle. Ngokunjalo nxa sengikhangela ama-guidelines nala e-SADC ayakutsha kumazweni wonke la eSouth Africa. Kuthi ukuthi kokwenziwa eSouth Africa la ngapha kuyenziwa ngesikhathi okhetho yonke into iyenziwa ngendlela enjengayena le. So ngokunjalo kulilungelo labo ababonayo okunye okusilelayo ukuthi bakulethe phambilini kubonakala ukuthi kungalungiswa njani. Ngokuthi sibe lokhetho olungathandabuzwa ngumuntu ukuthi nxa impumelelo yakho lethi yaba khona kungabe lomunye osolayo. Yikho sikuzamayo khona ukuthi kumangalisi phela ukuthi ukhetho lungaba khona kube lomunye osolayo. Njoba sibona amazwenja u-America ayiwo izibonelo zedemokrasi abantu bona bayichampion bazichampion. Sibona nxa ukhetho soludlulile njengalokho okudlulileyo njengabo-Trump ethi utshontshe ukhetho lutshontshiwe asisakwazi ke ukuthi kathesi kumele ngaphi nje kwi-America layo ibisifuqa kathesi ithi ama-electoral reforms abe khona ama-electoral reforms abe khona. Ngizacela ukuthi kathesi labo ama-electoral reforms la abe khona e-America khona ngale kwenza ukuthi kungayenzakali into enjengayinaleke yayenzakala ukhetho lwabo oludlulileyo njengoba lathi siwakhangele ebekwenzayo.
Lina Baba Ndlovu kuyini elikhala ngakho kahle kahle elifuna kulungisiswa elungakenziwa ukhetho?
Sifisa iplay even level kulingane sivunyele ukukhankasa ngokufananayo ngoba sithindilandlela emdisalayenti kathi vunyelwa ukuthi sikhankasa amapholisa ahamba-ke kuphambanisa imihlangano yethu kuyamela si-aplaye basinike imvumo nxa bebona ukuthi sizaba labantu abaningi ukudlula bezanup f bayalusihlangano lowenzakale ungenzakala bathela amathegasi sifithi ukuthi-ke kulingane sivunyelwe okufananayo njengezanup f layo isenze emhlangano kathesi bavala ngokuthi kule COVID-19 kodwa ngenhlelo zezanup f njebejhilo kagawule baqhubeka bayenza amasela baqhubeka bayenza ama-DDC akhona nalawo ezanup f kodwa thina ezethu inhlelo kazivunyelwa lanxa sesirejista abantu okulilungelo labantu ukuthi barejiste babhode inhlelo zethu zaphanjaniswa.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance obeqhuqha endawonye nelunga lezanup f umnumzana Believe Gawule. Amalunga amabandla ezokholo ahlala kwele South Africa adabuka eNyabane ePlumtree asesungule umkhankaso wokusekela ukwakhiwa kweklinika kuleyo ndawo ukwenzela ukuba abantu bengahambi umango omude bedinga uncedo lokwelatshwa. Uthi usokhumalo usibhalo ludaba eseJohannesburg kule South Africa.
Amakholo aphuma emabandleni atshiyeneyo adabuka eNyabane ePlumtree abathe gwaqa enumber 4 John Brandy elokishini le-Alexandra Johannesburg emkhosini wokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo. Omunye obekulumkhosi umnumzana Alphos Mabena uthi babona kuqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngenxa yokunanzelela udubo olubhekane lezigulane esigabeni sabo.
Sibabonile abantu befika ngokukhulu kuzikhandla as far as from Cholocho, Lupane, Nyathi and iKezi ngokunjalo. Sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo aseNyabane kunikelelwa iclinic. Kukhulu ukuthi sifake intuthuko lapha endaweni yaseNyabane ikhule sibe nesandla nathi njengamakholo aseNyabane laphana kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi olufile.
Nyanga zonke zakhamizi zeNyabane zitshaya imali yokwakha iclinic le. Unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma omalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ekilinika yabo.
Umsebenzi ubemuhle kakhulu, umsebenzi obugoqela amakholwa wonke. Siyathemba ukuthi na next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu. Isifiso sethu siyikuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi eNyabane.
Odabuka esigabeni lesi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwa la.
Ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo. Kuyinto enhle kakhulu, mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu ukuthi hayi sonke isikhathi amabandla aqakathekile emphakathini, amabandla ayinsika yomphakathi. Ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali ukwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini.
Umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika iseduze isendaweni yeChangwa ehleli igcwele phamu izigulane. Uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayefika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele. Amabandla la enelise ukuqoqa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilithumi lambili 12,000. Umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mkhankaso besiye endaweni ezijiyeneyo. Uthi okwakhathi esiningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale loba nini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kulantu kunamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama Sikhoxa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labomama. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besisaba ukuthi bangathapha igciwane le-coronavirus. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lelisayo, Gibbs Dube.